Uhulumende uthi eminye imizimba yabantu abathethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland isingcwatshiwe elizweni elakhelene leZimbabwe eleMozambique, njalo induna kulezo indawo ziqala zithathe imifanekiso zingakayifihli ukwenzela ukuthi izihlobo zaziswe. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutangwa, ekhuluma leStudio 7.
The rivers on the river banks there, and the chiefs there have been very good. They've been picking those dead bodies and burying them, and before burying them, they've been making sure that they take pictures for identification later for their families.
Intatheli izindaba zeMozambique zitshele iStudio 7 ukuthi indawo lapho kugcinwa khona ingwenya lazo zibhidlikile ngenxa yaleli zulu, njalo izilo lezi zangena emanzini. Inani lababhubhe kulingozi libikwa selifike kumakhulu amabili lamatshumi amahlanu lasitshiyagalolunye, i-259. UNkosikazi Mutangwa uthi umumo ulokhu umubi kakhulu, njalo belokhu bezama ukulungisa imigwaqo eyabhidlizwa ileli zulu kanye lokuhlenga abantu. Uthi abanikeza impahla ezigoqela ukudla lokunye bazisa ehofisini kahulumende eka-provincial administrator eManicaland zihle zisiwe kulabo abazidingayo.
Coordination is extremely good. At the provincial administrator's office, everyone who is bringing in donations comes through there. They get recorded and they go to the social welfare records, and then the truckloads start moving to.
Uthi imota ezinkulu ezamatrucks zidubana lohlupho ngoba kusukela eMutare kusiya eChimanimani imigwaqo lamabholoho kubhidlikile, njalo abantu benelisa ukufika eWengezi kuphela.
Because by the way, all the road from Mutare all the way to Chimanimani, you can only go up to Wengezi from there. The bridges already have been.
Uthi uhulumende uyazama ngoba sokulezinye indawo lapho imota esezihamba khona. Ngemva kokwazisa izolo ntambama ukuthi umgqibelo lesonto kuyonale impelaviki ngamalanga okukhalela abafelweyo, uMongameli Mnangagwa uthe minengi imizamo uhulumende azayenza ukuncedisa abahlaselwe lizulu leli kanye lokwenqabela umonakalo ofanayo eminyakeni ezayo. UMongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaqhubeka edinga abantu abangabonakaliyo, njalo engcwaba abatshonileyo ngokulenhlonipho. Uqhubeke wathi abantu bazaphiwa ukudla, imithi, amanzi kanye lendawo zokuhlala ezisikhatshana. Uthe kuzafanela abantu bakhelwe izindlu eziqinileyo ukwenzela ukuthi zingabhidliki kalula. Ukuthi abanye bethuthe baye kwakha endaweni ezingahlaselwa izulu lesiphepho lula. Izolo uhulumende uthe indizamtshina ezine sezithwalele ukudla lemithi abantu beSkyline eChimanimani, njalo ezinye zihambise impahla esibhedlela seNgango leseMutambaka Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona.